Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 Hey Voice of America. Ngolesihlanu mhla ka 17 ngolezi 2017 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje ibutho lithi selibophe izigebenga ebezibulala ilizwe zikuhulumende kulandela ukuhluthunwa kwalo intambo zombuso elizweni. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations usukhuthaze ukulondolozwa kokuthula elizweni. Kuthi ke amazwe angezansi bezwekazi le-Afrika asebize umhlangano wesibili wokuhlaziya umumo eZimbabwe. Ibutho leZimbabwe elithi selibophe abantu elithi izigebenga ekade zibulala ilizwe zikuhulumende kamongameli Mugabe. Yena ke ohluthunelwe intambo yileli butho ngolesithathu ekuseni embikweni eliwethulele kuhola eledluleyo kuphephandaba leThe Herald. Ibutho lithi lizaqhubeka ngenkulumo phakathi kwalo lomongameli Mugabe. Lichayele uZulu ihlombe ngokungaphatheki kudlakela lathi lizaqhubeka limazisa ngokwenzakalayo. Abantu ababotshiweyo libutho kumbe abalokhe bedingwa bagoqela umnumzana Ignatius Chumbo, umnumzana Xavier Kasukuwere, lomnumzana Jonathan Moyo. Bonke laba ngamalunga eqembu elilwisanayo lomnumzana Emerson Mnangagwa LG40. Untungameli Nkomo oweStudio 7 uxhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamli Nkomo wambuza ukuthi yena ke uthini ngembiko yebutho le. Uliyeza udaba lolo oluphathelane lokucatshangwa umnumzana Mlamli Nkomo yena ke oyingcwethi kwezombusazwe esinika ke umbono wakhe ngokuthi umnumzana Ignatius Chombo, umnumzana Xavier Kasukwere, lo mnumzana Jonathan Moyo ngabanye abalokhe besadingwa libutho ukuze badingisise ukuthi yikho yini okwenzakalayo elizweni ukuthi yibona yibo asebewone ilizwe ngoba ibutho ngokwalo lokhe lisithi umongameli Robert Mugabe abayikumphatha abayikumbamba njalo uvikelekile yena lemoli yakhe. Kodwa ke abafuna abakudingayo kuphela ukuthi bathanyele ingcekeza akade singenile phakathi kwebandla leZANU PF. Njibona bona njengabo bonke babe vele belwela impi bekubandla leZANU. Nansi ke udaba lwangkhona silunika emoyeni.
Abebutho indlela asebeyithatha isingathi sizaphica uZulu. Asikhumbuleni ukuthi abantu abangamaminista bekhethwe ngumongameli uRobert Mugabe. Ukuthi bengaba masela bebendani uyafanele ukuthi umuntu obakhethile nguye ole responsibility ukuthi abaxoshe kumbe uyofanele axoshe nxa kuwukuthi abantu bazobaya ngakho le nto engathi kayisati songathi ngabantu abale-personal ngama-faction ezanu la alwayo uzulu bekhangelele ukuthi umongameli Mgabu uzayehla esihlalweni kodwa sokukhanya ngathi hhayi la ngama-factional backies ekade khona between i-Lancaster faction ezanu lalabo kuthiwa i-G4 labo kuthiwa i-G40 kade benqobe abelocost ngokumobilize amarali laba belacost manje sebesebenzise abebutho ngokuphindisela
ubona livuma yini ibutho limekela uMgabe eqhubeka engomongameli welizwe
izolo kuphume imifanekiso yomhlangano obekhona phakathi kamongameli Mgabe lequla elithunywe nguJacob Zuma laye umkhokheli webutho uConstantine Chiwenga ma ungawuhlolisisa imifanekiso leyo ephumileyo kukhanya ngathi yonke into imnandi abantu labo bajabulelene akunikezi ithemba lokuthi abebutho kukhona into obayilwayo lo mongameli Mgabe izithombele ziyana zikubonisa sengathi hhayi laba kade belilethemba lokuthi uMgabe uzayehla masinyani hhayi ithemba leli lingachabalala ngenxa yokuthi kukhanya ngathi hhayi laba bantu ngabantu abazanayo kukhona into abaphezu kwayo ababonisi ukuthi kungabe kulo kungazwani phakathi kwabo
kodwa bengamekela uMgabe bona oChiwenga bemchiye engumongameli awuboni yini ukuthi bengaba sebezifake engozini enkulu
iyaphica le nto ngenxa yokuthi njengoba usitsho sokungathi sokuyi-stalemate manje kanye inkunzi ezimbili sezithobeleni eyinye ingavele iphazamise izaba yinyama sokungathi laba bebutho le nto abayiqalisileyo ufanele bayiphuthise because nxa bengayiphuthisanga kuzaboshwa bona or kuzavela abanye phakathi kwesibutho abathi a-a indlela le seliyithatha asiyo esivumeleneyo ngamanye amagama kungaba le counter coup nxa kuluma kuthotshelweni kunje or kungenzakala ukuthi umongameli Mgabe athole amanye amandla njengoba sizothiwa isadi yakhe izahlangana labo-au or abanye abebutho abasekelana laye bengamnikeza amandla ukuthi aguqule abe nguyo lamandla abophe laba abafuna ukuthi aphume esikhundleni njengoba kunje zithobelene anything can happen
leyo ke ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlamli Nkomo ekhuluma icingweni lapho lo ntungameli Nkomo owe Studio 7 eseZimbabwe.
Umsakazo we-VOA Studio 7 ulethulela izindaba ezitshisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhluthuna intambo zombuso libutho. Lalela izindaba kusukela ngo-6 a.m. kusiya ngo-9 a.m. suku zonke njalo ngo-1 p.m., 3 p.m. lango-5 p.m. eZimbabwe. Lingasichuma kumagagasi athi 909 Metam Wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe-Facebook athi VOA Ndebele le-VOA Shona. Lisithumezele elikubona kumakhelwane kumbe lapho elikhona.
Umanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika awesade kusubize umhlangano wesibili wokuhlaziya umumo oseZimbabwe. Ugatsha lwalumanyano olubona ngezomvikela olwe-SADC Troika luhlangene kweleBotswana izolo lwavumelana ukuthi kubizwe umhlangano ozangenwa ngamazwe wonke angezansi yezwekazi le-Afrika owe-Extraordinary Summit. Ukuhlaziya okwenzakala ekhaya sixoxe lomnumzana Foster Nkomose owebandla ele-ANSA elikhokhelwa ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Lokuthi angiboni ukuthi uma kuthi simlindele ukuthi yena avume singamtshela ukuthi avume angeke azavume so kumele ukuthi ngenye indlela kube namanye amazwi abakhuluma noma engeke ezelethwe ebantwini kodwa nje amazwi abakhuluma uma bevalelene bebodwa aqinileyo ngempela ukuthi lalela baba lokhu ngokokuthi iZimbabwe kumele iqhubeke iye phambili futhi lokhu sikwenzela lokhu nalokhu ngoba khona izinto eziyenzakala uma kuthiwa amasosha athatha umbuso ngenkani okwamanje amasosha besazama ukuthi ekhulumisane naye uma kulokuqhubeka kunje kuzofika esikhathini sokuthi uba nobani uzitshela ukuthi no asiyithatheni le nto ikakhulu ehlangothini lwamasosha ngoba uma bengayiyeka namhlanje ukuthatha kuthi uyaqhubeka yena kutho ukuthi bona laba kade befuna ukuthatha sebesenkingeni so sizofika vele isikhathi sokuthi kuzofika ukuthi abasamncwenge kuzofika leso sikhathi leso
Ubona kungaba lokuchitheka kwegazi.
Uma kungayenzeka kufike ekutheni abasamncweni igazi noma kungathi yebo igazi lizochitheka ngiyakuvuma lokho ngoba vele kuzoba nababili nabathathu nabanjani njani. Kodwa ke engikubonayo manje ukuthi amasosha wonke ma esehlangothini lokuthi no azikhulumeni nalo muntu. Kungekho futhi amanye amasosha asohlangothini lwakhe umongameli uMgabe. So ngeke kube negazi eliningi chitheka kodwa ngabe amasosha ahlukane phakathi. Kukhona amanye ahamba naye, kukhona amanye angahambi naye, yebo vele izokuchitheka igazi.
Ukhuthazani ebantwini baseZimbabwe njengoba na wena use-South Africa?
Okwamanje bengithi mhlambe ngaba abantu beZimbabwe bonke ngoba sigcwele umhlaba sithechithi sakhe umhlaba wonke. Bengithi asikeni sibathembeni bona laba abathethwayo ukuthi mhlambe kuzokufika ezingeni lokuthi besukume bona bethi umongameli sicela uyehle. Kukhona kade selokubonile njalo asibanikezeni ithuba ukuthi sibone ukuthi bakhona bakutshintshayo kumbe abatshintshi lutho kumbe basaqhubeka ngaleyo ndlela leyo ngoba singavele sithi hhayi mhlawumbe kusengobani basasebonke kuzosilimaza futhi. Asibanikezeni nje ithuba sibone ukuthi basebenze okungakanani basilethelani. Uma sibone ukuthi bayehluleka ngicabanga ukuthi indlela imigabe lezanu kade besebenza ngakhona angeke kusafana nalabo abakhona noma bezokuze izanu kodwa ngeke kusafana ngoba ezinye izinto ziba lo mnikazi ozikontrolayo noma eyabe ingayedwa enabanye. Kodwa ke okwamanje ngicela nje singamaZimbabweni sibanikezeni ithuba sibabekezeleleni sibabone ukuthi ngemva kwale izinyanga ezintathu yini abasilethele yona bese sikuthatha suka lapho.
ISADC yona labo Zuma labo African Union ubona abanganceda kule inkinga?
Abantu beSADC noma ngingalayo inkulumo yangaphakathi noma isivumelwano sabo sangaphakathi kodwa ngokubona kwami ngibona sengathi laba bantu bahlala phansi bavumelana ukuthi singangena embusweni asikhiphane madoda. So akulula ukuthi sicabange ukuthi bona kukhona abangasinceda ngakho. Thina silapha eSouth Africa besinokugijima singena lapha kulabantu beSouth Africa sithi sisuzeni bakithi ekhaya eZimbabwe kukanje kanje besitshele bona ukuthi hayi nina bantu beZimbabwe yini okumele lizilungisele into zenu.
Lo ke ngumnumzana Foster Nkomose isiphathamandla sebandla ele answer lona ke elikhokhelwa umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Hayi isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa ke ngizathatha leli thuba ngemizuzu ngumzuzu owodwa nalo osusele ukuthi ngiyamukele labo abasilandelayo besisekela enkundleni yokuzilibazisa enkundleni yokukhulumisana ebulenjini yeFacebook abasilandela kukhasi lethu VOA Ndebele. Siyalibonga kakhulu ngokusilandela lisenza like njalo ngiyalicela ukuthi likhuthazane lishare ukuze silalele sibanengi njalo sibukele sibanengi. Ngithanda ukwamukela uNomthandazo Nkomazana uthi ha badlala ngathi laba bantu. Umthulisi Mpofu you came his first uSamu Mabena ukhona la uthi hathi uDubo yiSadaka asifuni ukuthi ngoba yona isekela uMgabe. Nomthandazo Nkomazana ukhona Mlotsi Nto kuthiwa Makuse baba baphumi Linda watching from Joburg Ntombi yakwanyati Mamdluli amsekelo wethu omkhulu bandla Sithembile Ndlovu sokhela sokhela Freedom Khoza lonke siyalibonga sibili ngokusisekela. Lindi Wenyoni ukhona watching from Gabs, keep it up guys. Siyabonga Dorothy Ngwenya. Laba bantu kuthiwa badlala ngabantu benjalo zimbila zantabanye kambe umnangagwa isigebenga lesi IA. Lodumo Sibanda ukhona watching from North Korea. Yo mina ngithi isadaki lomkhokheli wayo akabethi ukubeka iphika phansi. Msunduzwa Ndlovu ukhona lawe. Hayi siya asibeke ithuba elifanayo njalo ngihola elilandelayo. Igama lami nguPraxedes Jeremiah ngilethemba lokuba liyazikholisa inhlelo zethu.